Iqembu leBulawayo Knights libunjwa ngabaculi abane abathi Theophilus Mavuthi, yena owaziwa ngegama lomsebenzi elithi Bob Skinner, uqeqeshwe Mthambo, uMthokozi Sincube, yena owaziwa ngokuthi ngumfundisi kanye lomncedisi moyo odume ngelithi Cooperman.
Bob Skinner lo Cooperman, you are my main producer, my executive producer, as you were in recording, production, mixing and mastering. And Bob Skinner is also involved with ekuhlabeleni la yahlabela. Njalo umfundisi lo qeqeshiwe ngabahlabelayo.
Leli qembu lisungulwe ngomnyaka 2007 nguCooperman njalo uBob Skinner uthi bahlanganisa inhlobo zomculo wehouse music ehlukeneyo, kodwa kuleli dlala de bagcile kuhlobo abalubiza ngokuthi igida kumbe dance music ngesilungu. Ingoma ezitholakala kudlala de leli elithiwa Bulawayo Knights Presents Volume 1 zigoqela le esivule ngayo uhlelo ekaCooperman ethi Korinjene, kanye lale ethiwa Sorry Makhelwane eculwa ngumfundisi ehamba lo Palmer. Ingoma zeqembu leBulawayo Knights ziyatholakala ebulenjini emkambo yeReverb Nation kanye la ku SoundCloud, njalo bathi baphakathi kwemizamo yokuthi zitholakale lasezitolo.
Sisazama ukuthi sithole indlela yokuthi sinike abantu imusic lay ikakhulu silwisanisala labo bepirates. Sisazama ukuthi sidinge indlela yokuthi sinika abantu imusic lay bebeyithenga sibili okusemthethweni okungela lokho ukuthi bebechisa ebangani babo kumbe besenza njani.
Leli qembu selike lasebenza labaculi abaludumo abaphuma elizweni leSouth Africa abagoqela uDJ Clock kanye leRock Boys, njalo lingakakhiphi idlalade leli elithiwa Bulawayo Knights Presents Volume 1 belicindezela amasingi akatshawa kakhulu emisakazweni etshiyeneyo etholakala kwele Zimbabwe. Nampa bephuma enkundleni ngengoma eculwa ngumqeqeshiwe ethi Phuma Kimi. Melis J7 ngobulawayo uJoseph Njanji. Thank you.
Thank you.